BOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le jona njani mthokazi omuhle siyalambulela kumsakazi weStudio 7 lamhlanje ngesonto mhlaka 19 ngobazi 2018. Igama lami nguKips Dube. Endabeni zethu lamhlanje kungcwatshwa unkosikazi Dokozile Mathuthu emathuneni eNational Heroes Acre.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-PF.
Ibandla leZANU-PF likhangelelwe ukuthi kusasa liza kwethula amaphepha alo weliza kwethulela umthethwandaba weConstitutional Court kudaba lokuthiwa umnumzana Emmerson Mnangagwa nganqobanga ngemfanelo. Unkosikazi Kat Hoy wakwele Bhilitane uthi kumele izijezo zenoto ezafakelwa abalandeli bebandla leZANU-PF zingesulwa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosikazi Dokozile Mathuthu ongcwatshwe lamhlanje emathuneni eNational Heroes Acre kuthiwa wayelikhawe elimangalisayo. Unkosikazi Mathuthu ubhubhe ngeviki epheleleyo. Ekhuluma emathuneni la, uMongameli Emmerson Mnangagwa uthe uZulu kumele azigqaje ngemsebenzi eyenziwa unkosikazi Mathuthu.
The late national heroine was humble, modest, unassuming, and approachable, with a loving and motherly character, a devotee Seventh-day Adventist.
Umama uMathuthu wayethembeka njalo wayengumama olothando labantwana. Wayekunsonto yamasabatha. Waphumelela ngoba wayethembeka njalo esenza imisebenzi efunwa nguZulu. Lo ke ngumnumzana Emmerson Mnangagwa obekhuluma emathuneni eNational Heroes Acre. Ilunga lebandla leZANU-PF umnumzana Believe Gawule utshele uMike Hobe weStudio 7 ukuthi kunengi kakhulu okwenziwa nguMathuthu.
Omama Mathuthu, ngiza kuthi kube kulahlekela kakhulu esigabeni sethu esemathebelele North Province. Ilizwe lonke jikelezi ngathi silahlekelwe kakhulu, ikakhulu emhlanganweni wethu weZANU-PF lakuhulumende. Kodwa intani ukuthi ngitsho uMathuthu ngumuntu osebenze emabangeni atshiyeneyo, ikakhulu nxa ngikhuluma kade singisebenze la, ikakhulu ekubhalweni futhi kwesisekelo sombuso senese sikhona phakathi kwelizwe. Ube ngomunye wamalunga ekhophakela amalunga edale lephalamende abhala isisekelo sombuso. Sasebenza sonke khonapho ekuteni-ke kakhulu uza empilweni yakhe ubethanda ukuthuthukisa omama, amathuba abomama kule mama labo kuwo wonke amazinga akhona wonke kuhulumende lephathini. Belisela khona ukuthi kakhulu ikota omama labo babe khona embusweni nalo okhona kathesi. Njengakhona engikutshoyo ukuthi kwisekelo sombuso uMathuthu lapho babe khona, balisela kakhulu ukuthi omama babe khona, kube la ikota yabomama liyane edale lephalamende abangena bengavotelwanga. Yiwo amathuba okuthi omama balinganise labo baba. Yikho kwaliseka ngoMathuthu kakhulu khonoko nokuthuthukisa izigaba zakibo, ikakhulu njengemathebelele North Province. Zikhona izinto ezimbalwa ezithile ezikhanyayo ezenziwe ngumama Mathuthu ngesikhathi engugavana weprovinsi yangakithi emathebelele North.
Sibone besemngcwaba umama Mathuthu endaweni lapho okungcwaba khona amaqhawe eNational Heroes Acre. Ubona ngani bamngcwabe ngendlela efanayo na?
Kakhulu sibili, ngingathi abantu bebuyile kube kuyinto sibili uhlonitshiwe sini mama, uhlonitshiwe sini kakhulu, babuyile abantu ngobuningi babo. Umsebenzi waba muhle, lo mongameli lawo wawubamba kuhle umsebenzi wakhe, wakhuluma kuhle ngaye umuyi, wambonga ngemisebenzi yonke ayenzileyo okujabulise thina lathi ngamalunga omhlangano, unjalo wajabulisa labemuli. Leqiniso konke umuntu ukhanye esile bona sikuthi mama uhlonitshiwe, ubekwe kuhle kakhulu.
Njengoba sesilahlekelwe ngaleli qhawe, ulawo yini amazwi okunikeza imuli yakoMathuthu njalo ilizwe lethu?
Amazwi enganikeza imuli yakhe ukuthi umama ube ngumuntu kakhulu obesesaba uNkulunkulu, bekhonza umama, ube ngumsabatha. kodwa lanxa ukusisi ngapha emsebenzini we omhlangano kuqhakathekile kakhulu ukuthi abantu bebe xa bezinkokheli bebe ngabantu abayesaba uNkulunkulu ukuze labakwenzayo konke bezithile lapho abaphambanisa khona besazi ukuthi uNkulunkulu nguye kuphela onika abantu ukuthi babe yiwaba abayikho khonoko abayikho khona. Ngokunjalo ke kanti ukuthi ngithi esizweni seZimbabwe sonke kanti ukuthi sinyathele enyaweni lukamama elukulwisela ukuthi kulungisele abanye abantu bengazilungiseli bona kodwa belungise nabo okunye okuningi omama abakulungiselayo omama Matutu. Abanye bakhona omama sebekhona kanti sembusweni ngemisebenzi yabo omama Matutu abayikhiya beyiyenzile bebhala lesisekelo sokumbuso befaka ukuthi omama labo bamelela kukhangelwe bebe nengxenye yabo embusweni ekubusweni kwelizweni lelakithi leleli.
Lo umnumzana Believe Gawule ilunga lebandla leZANU-PF ubexoxa lo Mike Hobe we Studio 7 eseCholojo.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Ibandla leZANU-PF likhangelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo emthethwendaba weConstitutional Court kusasa kudaba lokukhethwa kukamnumzana Emmerson Mnangagwa. Ibandla leli lithi lizafaka lokhu eliza kwethulela umthethwandaba weConstitutional Court njengalokho okwethulwe nguChief Justice Lukumalaba ngeviki epheleleyo. Umanyano weMDC Alliance wethulele umthethwandaba lo izolo okuzakhulunywa eConstitutional Court. Okwamanje ke silomnumzana Joseph Juma olilunga lebandla leZANU-PF kanye lonkosazana Tabitha Khumalo isikhulumeli sebandla leMDCT. Siyalamukela kuhlelo Makhumalo. Lo baba uJuma.
Ngiyabonga kithi ngokuzinqonda.
Yebo baba Juma, siyakwamukela.
Siyabonga kulo baba ngibe.
Yes,
ngiyabonga ngokukhumala njani mama.
Ikona mina yothu njani bani?
Hayi.
Yes, yes, siyabonga kakhulu siyazwana. Sile sitshake udaba lwethu. Baba Juma, liyayithula amaphepheni kusasa olitshengisa ukuthi liza kwethulelani umthethwandaba. So uhamba njani okwamanje?
Well, khona kwakutsho into okumele yenzakale ngendlela yokuthi khona wafakwa ngawo umthetho wangikona ubana into beyizahamba njani njengoba usazi ubana uChief Justice uMalaba uwahlala phansi nabameli bekeZANU-PF labameli be-MDC Alliance nabanye ubana bebonisane ukubana into meyimele ibanje njani waze wafaka lelanga langolwesithathu ubana ilanga ukuhlelwe bona ukuhlala phansi sokucula le ndaba ngakuke lathi ke bandle ukuthi amaqhedwa yethu ayenza konoko owakuphawuliwe ubana kumele kuyenzakale.
Mhm, ucela ubambe khona lapho baba Juma. Makhumalo lani likwenzile izolo lokho. So ungathi ke lina lifake njani konoko?
Hayi, lathi ke bandla le MDC Alliance elikhokhela ngubaba ukuthi uGidi Jamisa amaphepha amaqhedwa yethu asefakile amaphepha abazawasebenzisa uma sebekhulumisana lamagqwetha abekhona azama ukuthi silungise udaba lolu lokhetho.
So nxa sikhangela baba Juma libona ngazani lizanqoba yini kudaba lolu ngoba abantu babona ngazani lakhona okwenziwe izekhi ukuthi batshintshe amanombolo kungani kuya ngasifudlana kubandla leZANU-PF?
Sina into esikhangeleyo yodwa njengoba sasithile asikanto esiyethukayo akubuye konke kubuye phambi komthethwandaba umthethwandaba awucabangeli usebenza ngento ekhona ebambekayo ngihlala ngifithe mina ngifithe kona nxa ushiye umthethwandaba ungenabufakazi obugcweleyo umuntu uyaphuma sibile embulele umuntu kodwa ngenxa yokuthi akulanto epoint outayo umbulele uyaphuma nje into azihambele ngabantu. So umthethwandaba unfortunately usebenza njalo usebenza ngezinto ezibonakalayo hathi ofanika show ungavela uqalukeza ofanika show umthethwandaba awujalanga awuvamanga ubana ulalele ngoba awusebenzi ngento leyokuthi ngesikhiwa i-USA kumbe ukucabangela isebenza ngezinto eziqonto ezikhona ezibambekayo ngakho ngaleso sizathu ngiyazi mina ubana hayi sizathutsha ngoba abanye bethu basebenza ngongizwe kuthiwa or ngongibone kuthiwa kodwa bengiyela okubambekayo kahle kahle.
Ye, siyokuyo Makhumalo kukhanya ngazani-ke songani ngumkambo wemali lo kuthiwa i-stock exchange lokukhetho impumela yalo ukuthi lamhla kule nombolo ezinje kusasa kule nombolo ezinjani njani kambe alibona ukuthi linganqoba ngakhonoko
lodaba olukhona lapha thina esikukhangeleyo ukuthi i-electoral act yathi yona singahamba kukhetho siqede ukhetho izeki ilamalanga amahlanu oyokuthi yanelise ukuthatha ama-B11 avele ema-polling station bakhangele ukuthi inombolo zonke bezikhona ziyahlangana yini kukhona lapho kuphosiswe khona sabona izeki siyinsi anapha ama-results i-5 days lezi singedlu sathi kumbe njengoba kulezi nsuku kule ICT lezinto zamakhompyutha lezo kusho ukuthi bane-software ethi vele nxa ungavela ubhantshe ihli-ede osekusimangalisa ngokokuthi izeki isilokhi ifaka ama-affidavit isiyantshintshi nombolo ngesilungu bathi kule era kanti ama-correction esikolo sasiwenza kangaki lapho kuphambaniseke khona kukorekthwa kanye but indlela asebentshintshentshintshe ngazinombolo asisazizwisisi
siyakuzwa kakhulu makhumalo isikhathi-ke ukuthi sesiphelile so babachuma 10 seconds bala khonapho
mina ngifuna ubana ngicele ubana bona kuko konke uzenzakala asikwenzeni ngokuthula la ngozwelo lokuthi iZimbabwe yiyo yodwa yilo lodwa ilizwe lesilalo kungabi lodlakela noma sokuthiwani noma kuhambe kubikithi kumbe kuhambe kubikibo asikwamukeleni siyakhe ilizwe lethu ngoba yilo lodwa esilalo asileliwe ngiyabonga
ye makhumalo 10 seconds sibili kakhulu khonapho mama
masibili hayi nawe ukuzapha impumelo ezaphuma asakheni ilive sike siyekele ukudlifana kwezintshontshelana sibulale isaba yabantwabethu
ye siyabonga kakhulu-ke ngithatha ithuba leli ukuthi ngibonge ubaba ujoseph juma olelunga lebandla le-ZANU PF lo mama-ke uthabetha khumalo oyisikhulumele se-MDCT kusenjalo-ke unkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwalebhilitane uthi akumelanga izijeziso zenotho ezafakelwa abalandeli be-ZANU PF zesulwe omanje.
In our report, which we did, we said that even if there was an election which could be proved to be slightly freer and fairer, we shouldn't be instantly jumping into lifting sanctions because actually we needed to have caution and skepticism. And whoever was elected needed to prove that the change that was changed, there's no doubt Zimbabwe changed over the last 6 months or so, but that we needed to see that that real change was permanent and not just for the purposes of the election. And that's why...
Wuloku ezisanda kwethula sithi akumelanga sihle sesule izijeziso zenotho. Lokhu sikutsho ngoba kumele kukhanye ukuthi kwenzakalani elizweni leZimbabwe. Kumele kube lo mehluko sibili okhanyayo. Siyabona ukuthi kube lenguquko kancane kweZimbabwe kodwa kuningi okusamele kwenziwe. Lo ngunkosikazi Kate Hoy ilunga ledala lephalamende lakwalebhilitane ubexoxa lo mavela simhlanganya uye eseZimbabwe.
Yebo, 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 mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngoMvulo usiyafika ngolwesihlanu. Lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube-Facebook ngukhasi le-VOA Ndebele ngoMvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo-4:15 PM kusiya ku-5 PM. Lilakho njalo ukusiqhuma kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo laku-Facebook ngukhasi lethu ele-VOA Ndebele.
Omanje sokuyisikhathi sezamasiko.
Sicinana masiko
wenziwe mandla
Ngelo baba mkhulu babe lobola
usenziwe mandla
Ngelo kokobe
singalthola njani izolo muhle kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu zonke zonke Lamhla ke sixoxa ngomazakhela kambe umazakhela kuyini Nginehlanhla ngoba ngilo mnumzana Ezra Jesus Banda lo mama uzakhilelene khona ngale ke kweLebotswana lezi ke zingcwethiza amasiko esintu Baba Sibanda lo mama ke uMadube ngiyali yamukela la
Siyabonga kakhulu siyabingelela
Dube Dube siyabingelela abalaleli
Yes qase ngama Madube umazakhela kuyini
Umazakhela ngolwazi lwami umama lwana oyakwansi ukuthi omunye angayendi abe sekhaya abe lo muzi wakhe nje laphana eceleni abe lokhu ezala kuphela abantwana bebuye ekhaya kumbe oyabe ehlale waba ngusiso sekhulile wasecine sakhe eceleni kwekhaya isite sokuthi ahamba ekhatshana yenda obaba bebelokhu bebuya khonapho esiba labantwana behlala khonapho yikho engangikhula ngisizwa kuthiwa laphana ukumazakhela akulamthetho khona yili igama enyabe ngilazi belisebenzisa ngingazi njalo uzangiqondisa uJesus nxa kuwukuthi ngiyaphazama kwenye indawo
Jesus
hayi ngiyavumelana lawe sibili kumele sehlukanise phela lapha Dube abantwana bacanda umfelokazi umazakhela hayi awuhambelana umazakhela njalo ethile lapha ke emadube ngumuntu lwana obehlilwe ngumendo wesikhathi nxa esithi uyenda ahle afuna ukuba ngubaba womuzi acine ezihlalela yedwa kube kubuye ubaba kwesikhathi belokhu bemzalisa ezihlalele yikuthi uyazakhela ungukwaba ungumama emzini wakhe that's why abanye amadoda amaningi abehamba khona lokuyanata amatiye besiyaphekela kuthi uphekelwa kwamazakhela ngale umazakhela lo hayi kafuni indoda ezamenza lokho esikuthi umcontrolla ebefuna umuntu abe nguye
kodwa kujayeleke kanganani khona kumadube uthi ulo mama onjalo
omama abanjalo ngensuku zalamuhla kulabo mama labana bazithi bona baphila impilo ye-independence especially kukhona okwabuyayo kwabo 50-50 silabane wethu abehlule ukuthi emzini wakhe abele 50-50 Atune sehlukana lo mama umbubu babe hambe imchiya engamthiwa umama salaze kumazakhela ukuthi ngumuzi nje ongena umunye nomunye engene phume umama nguye okusteering yokontrola yonke into akulaba bomtshela ukwenza njalo noma ebatshintshe yakhipha omunye kuseni omunye akuyintamba momunye uphele litiye kusasa ngumuzi kamazakhela nje abantwana bangikhona akulawuleka kulamthetho ungena lo wangena phume ungabi indaba zalutho
akusiko kundinda konoko ke Jesus
ye ngoba abaningi makhona phela dube kumele kunanzelele labo mazakhela kabafuni lokhu kuthiwa yikuhlunyezwa umuntu esilisa nxa emthethe abafuni ukuhlunyezwa indoda ngakho indoda isikhona semtshele okokwenza kakuzwisisi lokho ufuna ukuzenzela umathanda azihlalele labantu abakhona bakakhakela kakhulu abanye bakhona behlile ukukhulisa abantwana kuhle ugcine sebenzisa umntwana ukuthi kamphathele ukudla ngokukhomba abakhwenyana bangena bengavelanga amadoda abantwana babezozingenela ekhaya bephuma akala ndaba ngoba umazakhela kwakhe ukuthi uzihlalele uyazivusa lapha ekhaya yikwakwenzayo
kodwa ibala elithi mazakhela alisondlamba yini madoda
hayi ibala elithi mazakhela libala lesintu esingalisebenzisa lilibala elizinzileyo mina ngulibona kwamasondlamba ngoba singazama ukuthi sisebenzise amanye amabala yiwa ngacina esilida twenhlambeni but ukuthi mazakhela ngilibona lilibala nje lisetshenziswe ngokuziba ukuthi kungabi lamanye amabala angaso mabala esingasebenzisa esintwini
nxa singavala kolombo kejisa wena ngokubona kwakho asondlamba
hayi asondlamba litsho ukuthi ngilunga ukuba yi-independent ngizakhele angidinganga wesilisa angidinganga bani ukuthi angincedise ngizakhele ngedwa ngiyazisebenzela ngizondlela abantwana bami ngedwa ngakho ke akumelanga ukuthi abantu bacanda izihlamba solihlamba lokho ukuthi ukhululekile ukuzenzela umathanda ukhululekile ukuthi azenzele lokho akufisayo yena ngokwakhe ukuze ke empilweni yakhe ahlale ngothozi le i-happiness yeqathekile empilweni
ciba khonapho ke Madube
hayi siyabonga kakhulu ngibonga futhi ukuthi inhlelo lezi ngangibe lo Bhuti uChisa eyabe ngelula lami lapho emphuma khona sengifunda okuningi from Studio 7 ngiqalisa kuhlelo lwenhlelo zamasiko esintu Ngiyabonga
abalaleli, ngiyabonga Jesus, ngiyabonga Dube. Ngithathe leli thuba ukuthi mbonge u-Ezra Jesus Banda lo nkosikazi zakhile liline kumadube. Lezi ke zincwadizi amasiko esintu. Asihlanganeni singabaphilileyo njalo ngeviki ezayo. Olivalelise emoyeni ngenjabulo ngumthembo sithemba uKeeps Dube
lilale.
Sike sizwe ke uMike Hobe kuhlelo lwabatsha.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngingumike hobe Namhlanje sibe lenhlanhla lokuxoxa longisakhulayo oyizalana esakwele South Africa unomfundo Mkhize yena ongisakhulayo obekuhlelo Mandela Washington Fellowship. Sithe sithatha ikhefu elincane ngendaba zombusazwe sixoxe labanye abontanga abadabuka kwamanye amazwe size ukuthi bona balibona njani uhlelo lolu. Masihambeni kuye siyezwa okuningi. Mamkhize unjani?
Ngiyaphila wena?
Hayi ngiphilile siyakwamukela kuhlelo labasakhulayo.
Ngiyabonga kakhulu kumnandi ukuba kulolu hlelo.
Thank you so much. So Mamkhize awungitshele ngamafishane ukuthi wena ulubone njani uhlelo lolu.
Wow, wow. Wow, uhlelo luqale mhla ka 18 June ngisukile ngagibela indiza ngisuka eNingizimu Afrika South Africa bengiqala ukushiya isizwe izwekazi lase Africa bengiqala ukufika emhlabathini waseMelika ngafikela eChicago. EChicago ngathatha ke ibhasi yangibeka eIndiana ngaya eUniversity kuthiwa iNotre Dame ilade ngibekwe khona ke under iBusiness and Entrepreneurship track okusho ukuthi uhambo lami belizongilola lizongenza ngibe usomabhizinisi osafufusa ozobangcono kusasa nebhizinisi lami ke kwezokuhweba thutha kumkhumbi nakanjalo emanzini. So bengidinga namacebo namasu amasha azongisiza ukuthi ibusiness lami ngilenze lithuthuke ngilenze lisimame libe ngcono. And ebengikulindele ngithole ngaphezulu kunalokho. Yebo bengilindele ukuthi ibusiness lami amacebo engizowathola lana ulwazi engizolithola olusha lizolisiza ibusiness lami bengalindele ukuthi kodwa mina njengonomfundo personally ngizothola ukukhula khona. Wazi ukuthi ngixhumane nabantu base-Afrika abahlukile. Bengingakaze ngize ngihlale nezizwe zase-Afrika ezihlukile eziningi esikhathini esisodwa kanjena.
Uthole ithuba nalo ukuxoxa lezana zeZimbabwe.
Yes, kwi cohort yami bekube sinamaZimbabweans ade emabili. Ngifundile ngabantu baseZimbabwe sakhuluma futhi about izinto ezenzeka eZimbabwe ngaleso sikhathi because ngesikhathi sinasisa seNotre Dame bekube bekhankaselwa isikhathi sokhetha ade senzeka khona eZimbabwe. So besikhuluma nabo and kade be interested nabo ukwazi ukuthi ekhaya kwenzakalani even though nabo bekomunye umhlaba bephila enye impilo kepha kade befisa ngathi nabo basekhaya befisa ngathi nabo ade bekwazi ukuyovota. Basikade bengakwazi ukuvota because kade be international.
Right. Kule nto sengimele inhlanhla lokuxoxa la izana naseZimbabwe year in year out ababuya la kwele Melika bekuhlelo lo iMandela Washington Fellowship. And eningi labo when they go back home uyazi bakhanya ngani bale frustration yokuthi infrastructure lokwa abafundileyo lapha kwele Melika ukuthi bakuthathe eZimbabwe bayo implementa hayi khanya ngani kuyabahlupa. Ubona ngani when you face the same problems na lapho kugoduka uye kwele South Africa?
Okuqala I think baqinisile abantu abaningi bazobhekana naleyo nkinga. I don't think kodwa ukuthi cohort yama kade ngikuyona yase Notre Dame izobhekana naleyo nkinga.
Ngani sicho kanjalo?
If there's one thing about stressile all the time ngesikhathi se Notre Dame ukuthi basifundisa they're giving us the tools policies. Awusidelele
ukuthi ufunde izinto ezinjalo.
Okay, so for example, we were in the business and entrepreneur track.
Mm-hmm.
And what we did from week 1 was to break down our businesses. So they said to us sifuna ukunisiza ukuthi your business to be a business in South Africa, in Kenya, in Zimbabwe, in Cameroon, in America. So we're going to teach you the tools of why most SMMEs fail. We had to strip down our business and decide ukuthi inkinga le ibhizinisi yami ezama ukuthi ixazulule ngabe kuyinkinga yini ngempela, ngabe leyo nkinga iyinkinga enkulu yokuthi idinga umuntu ozoyixazulula. Uma you decide yes, it is a big enough problem that needs to be solved, is a solution yami the best solution?
Do you have any advice yokunikeza umuntu ongisakhulayo odabuka kwele Zimbabwe yena othi hi lami sengifuna uqala ibusiness lami sengifuna ukuthi hi maybe I enter into South African markets or ngibe lobudlelwano labantu abadabuka kwamanye amazwe?
Engizokusho ukuthi one thing engiyifundile about abantu baseZimbabwe is that banesibindi.
Lo ngumakhi wobe ke ixoxa lo nomfundo Mkhize okuhlelo lweMandela Leadership Program ye kwamanje ke sitshaye ke ezokholo.
Yikudibana kuhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya igama nguntungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga Mfokankomo lani balaleli lababukeli ukuthi sihlane kulolu hlelo namhlanje.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke sikhangela indaba esithola encwadini ngokuloba kwaMvangeli uMateyu sahluko sesihlanu ndima yesithupha esithola amazwi athi babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa babusisiwe abalambele bomele ukulunga ngokuba bayakusuthiswa. Lapha ke uJesu nxa ekhuluma ufananisa abantu abafisa ukwenza izinto ezinhle njengabantu abalambileyo. Sonke siyakwazi ukuthi umuntu angalamba ufisa ukubana ngabe indlala yakhe uyayiqeda ngokuthola ukudla wenzela ukuthi aphile impilo engcono, ngoba yona indlala ngokwayo ivele ibuhlungu. Uyaphelelwa ngamandla, uyaphelelwa luthando, uyaphelelwa ikubekezela. Kodwa nxa usudlile amandla ayabuya uze ubone abanye lo muntu okade engasabobotheki esebobotheka ngobana usesuthi. Ngakho uJesu lapha nxa ekhuluma esithi babusisiwe abalambele bomele ukulunga uthi abantu nxa bephila emhlabeni kabafunde ukuthi bafise baloyise badinge ukulunga. Ngubana ukulunga nxa sebekutholile bazalala ubuthongo obungcono, bazaphilisana ngcono labanye abantu, loNkulunkulu bazamkhonza ngcono ngoba uza kubalalela. Siyazi ukubana empilweni nxa siphila siyabona ngezigaba lendawo lapho esihlala ngakhona, bakhona abanye abantu abathembe izinto ezithize babe sebecabanga ukuthi lezo zinto zibenza babe ngabantu abalungileyo. Bakhona abantu esihlala labo abalezikhundla eziphezulu, abalemali eziningi, abalezibongo ezaziwayo, babe sebecabanga ukuthi lokho kubenza balunge. Kayisikho. Umuntu olambele umela ulunga ngumuntu ozela ukubana impilo yakhe ingaza kibe impilo epheleleyo xa ingasenzanga ulunga emphakathini labahlala ngakhona. Ukulunga yikulungiselela impilo yakho usesemhlabeni uwenzela ukuthi abantu bazizwe belomuntu abangamethemba, umuntu abazazwisisana laye, umuntu ozabazwisisa labo bamzwisise. Umuntu ofuna ukulunga ngumuntu ongathanda ukuxokozela, umuntu ophuphuma uthando, umuntu ongaxabanisa abanye, umuntu oletha ukuxolelana emphakathini. Babusisiwe abalambele bomele ukulunga ubana bayakusuthiswa. Kuyafana nxa usuncede umuntu kumele uzizwe njengomuntu owenze into enkulu ngobana kuba yisibusiso. UNkulunkulu uyawubusisa xa usuwenze ukulunga. Abantu kabafunde ushiyana lo mkhuba wokuxabanisa abanye abantu, wokubadlulela abanye abantu, wokukhangelela abanye abantu phansi. Bantu bakithi, kasilambeleni somele ukulunga. Singalambela somele ukulunga inzondano lengxabano kuyabalushane. IBhayibheli ithi igama elihle lingcono kulamafutha adulayo. Asizidingeleni amagama amahle ngokulambela lokumela ukulunga.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba Thixo engcwele, khipha inhliziyo ezisiphambanisayo ekuhlaleni kwethu labanye abantu sibe yibo abantu abalambele bomele ukulunga. Sisazi ukubana lokho kungcono kakhulu kulezinto esizitholayo. Usisuthiseke siphile impilo engcono. Uzube lathi sikhala manje uzobona phakathi. Amen.
Amen mfundisi. Siyabonga bekukuhle ukuba lawe kuhle. Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke uNtungameli Nkomo. Singakehlukani wothi sikhangele ezinye indaba ebezikhokhela lamhlanje. UNkosikazi Thokozile Matutu ungcwatshwe lamuhla emathuneni eNational Heroes Acre. Ibandla lezanu-PF likhangelelwe ukuthi lizafaka amaphepha alo okuza kwethulwa emthethwendaba we-Constitutional Court kusasa kudaba lokhetho olwakubona umnumzana eMasomnangagwa anqoba khona. Oliver lisemoyeni ngenjabulo ngumthembo sithembayo uGibbs Dube Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.